Choku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Thuba lokubonga u Blessing Zulu ngokusinika uhlelo lwendaba zesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngesonto mhla ka 15 zibandlela 2023 uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
Ukhadzele ubehamba emapoliseni izolo eBudiri Road Police Station esiyamela uWachibaya. Labanye bakhe ababotshwe ngamapolisa besenza imithingi emzini kaChibaya.
Igqwetha elimela amalungelo oluntu elisebenza phansi kwehlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights, uMnumzana Kutsai Katere, ubhaxa ubulwe wephulwa isandla lapho ibotshwa ngamapolisa weZRP emzini weBudiriro namhlanje. Elebotswana lithi likhathazekile ngokuhanjiswa kwabantwana besiya eZimbabwe leSouth Africa bengela maphepha aqondileyo njalo bengahambile abazali babo. Owayengunozinti weqembu lenguqu eleHighlanders uJohannes Chuma useqale isikolo sokuqeqesha onozinti abasakhulayo edolobheni lakoBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Igqwetha elimela amalungelo oluntu elisebenza phansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights, uMnumzana Kutsai Katere, ubhaxa ubulwe wephulwa isandla lapho ibotshwa ngamapolisa aweZRP emzini weBudiriro namhlanje. Lokhu kwenzakale siya emapoliseni ukuyamela amalunga ebandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change, CCC, ezabotshwe emzini weBudiriro eHarare izolo. Phakathi kwamalunga awe-CCC abotshwe izolo, kulesiphathamandla sebandla esibona ngokuqoqwa kwenhlelo zaleli bandla olilunga ledale lephalamende emele iMkhoba, uMnumzana Amos Chibaya, lomeli weBudiriro, uMnumzana Costa Machingauta. Abe-CCC laba babotshwe beqhuba umhlangano webandla labo emzini kaMachingauta. Asenelisanga ukuthola umphathethambo ogatsha lwendaba zasekhaya, uMnumzana Kazembe Kazembe, ukuze sizwe icelele kahulumende ngalolu daba. Kodwa senelise ukuxoxa legqwetha elimela uKatsere, uNkosikazi Nontokozo Dube Tachiwona, laye olilunga lenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights, echasisa kabanzi ngokwehlele uKatsere.
UKatsere ubehambe emapoliseni izolo eBudiri Road Police Station esiyamela uChibaya. Labanye bakhe ababotshwe ngamapolisa besenza imithingi emzini kaChibaya.
Kuyini sibisibili okwenzakeleyo?
So uthe usezafika epolice station wasephomba ukumiswa yimota yamapolisa ama-black boots labe sivame ukubabiza sisithi ngorobayi. Basebe sithi umuntu akade ehamba la emoteni uthethe ama-picture, ubethatha ama-picture from emoteni bedrive besiye police station. So basebe abakhuphe emoteni bobabili baqalisa ukubatshaya, bamkhahlela, bamnyathela isandla waze wagcina eqamuka isandla. bamphakamisa bamphosela emoteni yabo yena lani imoto zabo robayile ziyani ama-trucks abo bahamba la e-police station imoto yasala phandle yakhe so uthe sesehla emoteni yamapholisa bamkhahlela wawela phansi basebengena-ke la ephakathi e-police station e-charge office ube vele selimele kwasekukhulunyelwana ukuthi hhayi ngcono ahambeke kwelatshwa sebezambiza ngamasamanisi lapha ngoba besithi bona balungisa idokhethi bafuna ukuthi bemcharge nge-criminal nuisance yena leyo yokuthatha amapikitsha from emoteni yakhe ehamba lo lalowo akade ehamba layo so yikho akade bemcharge ngakho
lawa-ke ama-charges ukuthi ubesefuna ukubaleka from lawful police custody ke
yikuthi njengama-charges a-frivolous ama-charges angalangqondo nje kuphela ngoba yena uthi okwenzakale ukuthi bebemchaya bemkhahlela and akazange akabotshwa ngeniso ukuthi kungathiwa ubalekile kulawful custody ukumkhahlela abamenze khona bemehle semodeni yabo yikho asebekuphendula sebesithi i-escape from lawful custody yikho okwenzakale ulimele ukhathele
lena njengamagqwetha akhe selithethe manyathelo abani
so namhla bambophile besihambe e-central police station siyakwenza iripoti yakhe ukuthi amapholisa amchayile ampamulisane sesikhona ngale basebefika-ke amapholisa ebudiriri basemisa ukwenza iripoti basithatha basibisela ebudiriri basebemfaka kama-charges officially bamcharge-ke ngama-sections analawo ukuthi lawful escape from lawful custody baphinda bamcharge nge-criminal nuisance ukuthi kuthiwa ubethatha amapikitsha yikho abakutshoyo so sikhulumelane lawo kamapholisa basebevuma ukuthi aphume okwanamhlanje bengamvaleli ehambe esibhedlela ngoba kusasa ngo-12 kumele aye operate isandla leso esiqamukileyo so sigcine sasesivumela nthi sesizahamba la ekhoti ngolwesine eseqedile into ze-operation
lo-ke bekungunkosikazi Nontokozo Dube Tachiwona owenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eyezimbabwe lawyers for human rights omele omunye wakhe uKadzere yena-ke uKudzai Kadzere yena-ke otshaywe ngamapholisa wephulwa isandla Ele Botswana lithi likhathazekile kakhulu ngokuhanjiswa kwabantwana besiya emazweni angumakhelwane eZimbabwe laseSouth Africa bengela maphepha aqondileyo njalo bengahambile abazali babo. Lokhu kuza ngesikhathi abanye beZimbabwe abasebenza phandle kwelizwe besebenzisa omalayija uchaphisa abantwana imngcele okungekho emthethweni. Intetho lesindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ugaja olubona ngokungena lokuphuma kwabantu kwele Botswana olwe-immigration lukhiphe umbiko wokukhumbuza uzulu ukuthi abantwana kumele bachaphe umngcele behamba labazali bobabili umbiko lo uthi uma abazali bonke bengekho kumele kube lencwadi ezeneleyo ezinikeza abahamba labantwana imvume yokuchapha labo umngcele isikhulumi samapholisa kwele Botswana umzananiye bakali uthi izehlakalo zokuhanyiswa kwabantwana bengelabazali njalo bengelancwadi eziqondileyo ziyaqonga ikakhulu ngesikhathi sekhefu emavikini asanda ukudlula kubanjwe imota ebeyisuka kwele South Africa lubhekise eZimbabwe ilabantwana abayisithupha bengelamaphepha aqondileyo okuhambisa njalo kungelabazali abanye abeZimbabwe abasebenza phandle kwelizwe ikakhulu kwele South Africa basebenzisa umalayitsha ukuchaphisa abantwana imngcele umnumzana Nqaba uThoma Bena umgcini sihlalo weZimbabwe community in South Africa kuthi akulunganga ukuhambisa abantwana ngendlela ezingaqondanga
thina njengoba ukhokheli beZimbabwe community siyakugxeka ukuthi abantwana bahanjiswe ngabomalayitsha bengelazincwadi. So kulenyanga ezintathu simemezela ukuthi abantu kabalungisa amapassport abantwana. Kanti lokuqaleni komnyaka sakukhuluma ukuthi umuntu nxa esazi ukuthi yena abantu abakhe baseZimbabwe yena useBotswana kumbe useSouth Africa ufuna ukuthi adlale nabo ikhisimusi kumele avela budget aba-apply ama-passport a-aplayele lo gogo kumbe lalo ogcina abantwana ukwenza ukuthi abantwana bengahambi bodwa.
Uma bhena wethu kungangcono abazali kube yibo abalanda abantu ababo lapho abakhona uze bayichitha ikhefu labo kulokuthi babahambisa ngendlela ezingekho emthethweni.
Satsho futhi sathi thina nxa kuyukuthi umuntu uyehluleka ukuthi atholele abantu abakhe ama-passport, ngcono yena ahambe ekhaya ayedlala ikhisimusi labantu abakhe. Nxa kuyukuthi uyasebenza ngesikhathi sekhisimusi kakhulu labo abasebenza ema-restaurant, akalinde kufika uJanuwari uFebruwari abe sehamba ayebona abantwana kulokuthi ahambise abantwana. Ahambise labo gogo abagcina abantwana ngomalayitha bengela ama-passport.
Esinye isizalwane seZimbabwe esihlala eGabron Mzana Dumezweni Ncube uthi akulunganga ukuhambisa abantwana ngendlela ezingekho emthethweni ngoba lokhu kulakho kwafaka engozini ezitshiyeneyo.
Actually kuningi okungehlakala ebantwaneni uma besendleleni. Bona njengomzali ungekho eduze, so kuningi okungenzakala. Abantwana balakhuba violated, udlwe ngulwa or being abused in any other way. Bona njengomzali awusoke kube kwazi kwenzakala endleleni lapha.
Ele Botswana lethi lizaqhubeka liqinisa imithetho kwenqabela ukuhanjiswa kwabantwana ongekho emthethweni, i-child trafficking, yona eqhela umhlaba wonke jikelele. Kumhlangano obanjwe edolobheni le-Francistown ekuqaleni kwayona le nyanga, ugqoqwe lugatsha olubona ukungena kwabantu elizweni ole-immigration lumanyene lwabenhlanganiso yamazwe aphetsheya owe-European Union. Kuvele udaba lokuthi abanye abantwana abancane beZimbabwe bathathwa besiwa kwele Botswana bafike basetshenziswa emapulazini bengaholiswa ngezinye isikhathi. Inkokheli yezombusazwe yathembisa ukulandelisisa lolu daba ikakhulu endaweni esisemngceleni leZimbabwe ngoba abanye abantwana betshiswa isikolo kuzasebenza kwele Botswana ukugcina kudala olunye udubo lokuyophulwa kwemithetho e-child labor. Ngingumqondisi dubo wendaba ze-Studio 7 ngiseGabron kwele Botswana.
Okwamanje ke wathi sike sizwe ukubana uGibbs Dube weStudio 7 usiphatheleni uhlelo lwezamasiko.
Owangusenziwe mando, ligcina amasiko wethu. Owangusenziwe
amasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla sixoxa lomnumzana Gobala Ndamathe, ingcwedi kwezamasiko esintu. Sixoxa kankulunkulu-ke okukhulunywa iBulawayo City Council ethi abantu balakho ukuthi bengcwatshwe igodi elilodwa bengumdeni. Kambe isintu siyakuvuma yini lokhu?
Thembo, kuyingozi kakhulu kungcwaba abantu mgodi munye, ikakhulu imdeni ehlukeneyo. Ukhumbule ukuthi umuntu akafani nesilwane, umuntu unemikhuba eyenzwayo uma ezongcwatshwa. Ngitsho yena nomfo wabo isintu kasikuvumeli ukuthi abantu ungabangcwaba ngendlela enjalo. Kodwa sikhumbule ukuthi umhlaba manje susezandleni zikahulumeni, awusekho ezandleni zamakhosi. Ubungozi bakho bokungcwaba abantu mgodi munye ngokuhlukana kwezibongo noma besibongo sinye, nanku umthembo, indoda uthola izele abantwana. Labo bantwana baye befisa ukuthi kusasa nesizukulwane sabo zikhombe idlinza likayisemkhulu, noma ma kukhona okuhluphayo abanye bayahamba bayokhuleka kulelo dlinza. So ma sokuyimdeni efika ibe mthathu endlinzeni elilodwa bazokwenza kanjani ngoba kunemkhuba? Njalo umuntu uma ethe wadlula emhlabeni, uma ethe wangcwatshwa, ikhona imikhuba futhi eyenziwayo umndeni nomndeni. So uma sebehlanganiswa lapho bazokwenza kanjani leyo mkhuba? Ikuzilethela uzimo ekhaya kakhulu. Kodwa futhi phela sikhumbule ukuthi ukhansila ungaphansi kombuso kahulumeni, so usuka eprotector indawo kumbe ibudgeta.
Iye kwabala ndanxa ukuthi isintu siyala pho manje kumele kwenziweni ndo.
Kubalulekile ukuthi sigqugquze kakhulu ukuthi abantu abahambe beyakha emakhaya napho kunemhlaba khona ozakwazi ukuthi noma suthe wadlula emhlabeni ungcwatshwe ngomva kwesibaya lapho kuzolondolozwa khona noma inini isizukulwane sakho noma isanini sikwazi ukuyabuya lapho sokhuleka senze imikhuba yaso ngendlela engakhona. Abantu ukuvuma ukuthi bangangcwatshwa bonke maybe ngumuntu nonkosikazi wakhe mabethe bazala bonke futhi kulula ke lokho hathi bengazalanga akuvumi kuyingozi kakhulu futhi lokho mthembu
siphindeza xoxa ngodaba lolu lomnumzana Bonman Khumalo isikhulumeli sikabulelani lobhengula wakhethwa ngumdeni wakokhumalo uba inkosi yesizwe sikamthokazi
mthembu hayi ngiyabingelela mhlonishwa ngiyakomusha mthembu hayi wangeleka into ezima kakhulu ngiyayizwa indaba oyixoxayo kodwa mthembu kuyukuhlakanipha ukuthi umuntu akhulume iqiniso indaba le safuna ukuthi sifake badaleni sizwe ukuthi bathini bona yebo mthembu kuya kusicabangisa kakhulu ukuthi hey kusokusenzakalani kodwa ke ngixolise ukuthini ha kusafuna ukuthi ke ngihambise badaleni basitshele ukuthi bona bafisa ukuthi kuphathwe kanjani ngixolise mthembu ukuthi anginayo impendulo ngisho nje ukuthi eSouth Africa kuyenzeka eSouth Africa kodwa ke hayi sifuna ukuthi ke sizwe abadala ukuthi bona bathini yeah balaleli hayi lixole ngoba akufanelanga umuntu azishaye owaziyo kanti akakho wazi konke sisayibeke badaleni mthembo asixhumane masinyazana nje part neviki ngiyabe senginayo impendulo safuna ukuzwa ukuthi ingwevu nabo gogo bathini angibonge mthembo usuku oluhle nabalaleli
namhla kuhlelo lwethu besixoxa lomnumzana Nkululeko Gobana Ntamathe ingcwethi kwezamasiko esintu kanye lomnumzana Bonman Khumalo isikhulumeli sikabulelani lobhengula wakhethwa ngumdeni wakokhumalo ukuba inkosi yesizwe sikamthwakazi asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo Oliver lesemoyeni ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube lilale
owakusenziwe mhando ligcina amasiko owakusenziwe mhando
siyambonga ke uJahe elidala uGibbs Dube ngokusipha uhlelo lwamasiko njengoba kusinokudedelwana yena-ke usededele kuntungameli Nkoma osinika uhlelo vuselela umoya
ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungameli Nkomo lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphatheleni mfundisi
sibingelelane bazalwana abathandekayo ngalolu suku lwanamhlanje sihlangana okuqala kulo umnyaka ka-2023 kube lithamsanqa elihle ukuthi thina esikhona lapha singenile kulo umnyaka ngomusa kaNkulunkulu hashi ngokuhlakanipha kumbe ngokwazi kwethu sihlanganeke lalo ilizwi lenkosi namhlanje silithola encwadini izikronika zesibili sahluko sesikhombisa indima ngeshumi lane 2 Chronicles 7 verse 14 lapha esithola ilizwi lethu elifundeka kanje bazithobe abantu bami ababizwa ngegama lami bakhuleke bafune ubuso bami baphenduke ezindleleni zabo ezimbi ngiyakuzwa ezulwini ngithethelele isono sabo ngiphilise izwe labo zihlobo ezithandekileyo singena emnyakeni omutsha esesithile esiphume kukuwo u-2022 singumnyaka omdala nxa umnyaka lo omutsha kumele lezinto esizenzayo zibonakale ukubana izinto ezizaqhubela impilo zethu ngamunye ngamunye njalo kumbe ngemuli ngemuli umphakathi ngumphakathi sigodi ngesigodi sengitsho lalo ilizwe lonke kule ntuthuko lokuhlalisana kahle lithi ilizwe leli bazithobe abantu bami ababizwa ngegama lami sekuke kwaphuma ucwaningo oluthize oluthi ilizwe leZimbabwe ilizwe elikhuthaza ukuba abantu babe ngamakholwa babe ngamaKristu njalo baningi abakufakazayo lokho lanxa abanye bengasaye ezinkonzweni bengaphatheke entweni zobukholwa kodwa umuntu wakhona nxa sekunzima uyamuzwa esithi mina ngiyakholwa aze aqambe mhlawumbe lebandla akalingena esesikolo kumbe lebandla elalingenwa ngogogo labokhokho bakhe kumbe labazali babo ngokubana okusalayo ukuthi lowo lalowo muntu ukhona lapha akholwa khona. Ngithanda ibala elithi bazithobe abantu bami ababizwa ngegama lami. Kanti ukuzithoba yikwenzani? Yikungazami ukuzibonakalisa kungelalutho vele olwenziwayo. Ukuzithoba yikuvuma ubana lawe ngenye imini uyakwe uphambanise. Xa uzibona ukuthi uphambanisile, funda ke ukuzithoba uzehlise kulabo abathi mhlawumbe uphambanisile. Singakhangela ingxabano eziningi, obaba abakwazi mhlawumbe ukuzithoba kubomkabo omama, labo mama ngokufanayo kubomkabo, abantwana labo kabazithobi phambi kwabazali babo kanye labo sowabo kumbe abafowabo laba abazalwa bonke labahlala labo. Umuntu ozithobayo uletha injabulo kulabo ababemlalele bemkhangele. Akuthengwa ngemali, akudingwa khashana. Ukuzithoba kuqalisa engqondweni lenhliziyweni yomuntu. Abantu abakholwayo makholwa asizithobenini emhlabeni onakeleyo. Lina elibizwa ngegama likaNkulunkulu uJehova ophilayo, asifundeni ukuzithoba sizehlise kuthi abanye nxa belavuka besiya phezulu thina sizithobe siye phansi. Asikhulekeni Baba Thixo engcwele, sifundise ukuzithoba izikhathi zonke. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyambonga ke umfundisi Thandeko Sintimkandla obesinika ke uhlelo oluphathelane lokuvuselela umoya. Lapho ke limuzwe ixoxa loNtungamile Nkomo owe Studio 7. UGibbs Dube uphinde waphenduka sephinda aphenduke enkundleni yethu ngodaba oluphathelane labasakhulayo.
Uhlelo lwabatsha namhla sixoxa loFundani Ndimande ohlela khona ngale elobhengula kobulawayo. Siyakwamukela kuhlelo, kunjani khona ngapho kobulawayo ba?
Sibonge nje ukwamukelwa kuhlelo lwakho mfo kaMthembu Zithembayo. Kobulawayo yonke into ihamba nje ngomumo. Sibona nje izulu nje liyalayo belingani lifuna ukuna namhla kwehlula.
Njengomuntu omutsha wenzani khonapho njalo ubona nganizani impilo yakho iya ngapi?
Hayi njengomuntu omutsha sikuphilwa nzima lawo bulawayo, ngiphila nje ngokujingirisa kuchothi kule organization engisebenza layo kuthiwa yiThumaya. Ngiphinde nje ngibe kuma-organization amaningi lako bulawayo, ngikhona ku-MMCA kumthwazi kamzilikazi cultural association. Ngibe khona njalo ku-foundation artist yakobulawa eyasithiyayo lapho unhliziyo uCalvin Mgcini Nhliziyo. Bonangani abantu abaningi liyamazi wasithiya ngo-2020. So ziningi inhlanganiso nje esikizwe esisebenza lazo khonapha kobulawa.
Kuyini okumele abatsha bekwenze ukuze kuthi bazithuthukise bona ngokwabo?
Mbone ngathi ikuhlangana. Njengoba nje nxa umuntu eyedwa individualism ngophecelezi ngolimi lesilungu, mbona ngani ayingeki sisendawo. Kumele abantu abatsha behlanganise imiqondo beyenza into zama-projects bechayelane izimali laphana bafunde nje kwezinye izizwe. Sabona amaJuda bakwenza kibo ngale, sabona amaBhunu e-South Africa bakwenza khonokho bethatha umbuso kuma-British. So mbona ngani ikho nje ukuza
sikhulu. Hayi siyabonga kakhulu ke mfoka Ndimande, singaphosa elokugcina.
Hayi ngibonga kakhulu mfoka Mthembu Zithembayo ukuba lami khona apha. Ngithanda ukuthi abantu abatsha hayi bengalahli ithemba, kuyakusa ngelinye ilanga, akulahlwa mbeleko ngokufelwa. Ngithanda ukuthi basondele njalo ezinhlanganiseni kakhulukazi ezesintu bebuye bo NMCA nxa kusenziwa imigubho, bebuye konke kubogadade laphana nxa kusenziwa imigubho. Into yesintu sakithi ikhuli siya phambili. Ngithanda amazwi ami okugcina, ngithanda ukuthi kulukhuni yitshe kodwa okhetheni kuyovela intombo.
Namhla kuhlelo lwabajabu sixoxa loFundani Ndimande ohlala koBulawayo. Silethemba lokuthi sizaxoxa lomunye osakhulayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguGibbs Dube.
Kwezemidlalo, owayengunozinti weqembu lenguqu eleHighlanders uJohannes Chuma useqale isikolo sokuqeqetsha unozinti abasakhulayo edolobheni lakoBulawayo. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
UChuma waba ngunozinti wamaqembu abalisayele iKlis eleWanki eleHighlanders kanye leqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu. Uthi inhloso yakhe ikusebenzisa ulwazi lwakhe afundise abasakhulayo ukuba babe ngunozinti bakusasa bakuzinga laphezulu.
Into engiyenza ukuthi ngiyakhe kumbe ngifundise abantwana labo ukuba ngosamachu bakusasa, bewa ama-goalkeepers amahla kusasa. La bafanele ngisebenza labo angikhethi ukuthi bavela kuliphi lokishi, ingqobe kusebulawayo ukulungile kini. Iminyaka angikhethi, as from 9 kusiya ku-under 23 iminyaka engikhangele ukuthi ngasebenza la. Njalo angikhethi futhi nxa kula mantombazana afisayo ukuthi abe azofunda i-goalkeeping, ngiyabavumela ukuthi bavule.
UChuma usebenza ndawonye lowayengumgadli olodumo uTobias Mujikamba nje, yena othi ngokuhamba kwesikhathi bazasebenza labanye abadlali abasakhulayo abadlala phakathi kwenkundla.
Ngicabanga ukuthi let's groom them at an early age. As you can see, sishe saqala ngama-goalkeeper since we have got uSamachu was one of the best keepers elizweni. Ama-drills akhe they will benefit ama-keepers at a very tender age. Sesihlala phansi sawubona ukuthi no ukhipha kadlali yedwa ibhora. So now it's time that sesi-incorporate lama-infield players. So not from keeper singene kuma-defenders, from ama-defenders singene kuma-midfielders, from midfielders singene kuma-strikers.
UChuma loMdikamba nje bake baqhuba uhlelo olufanayo nyakenye ngenyanga kaMpalakazi. Njalo uChuma uthi kusiya phambili soluza kuba yinto yamaviki wonke.
Angifisi kuphele khona, ngifisa kuqhubeke kusiya phambili. Njengoba ubona nje abafana laba babuyile bazabuya njalo phakathi kweviki lange-weekend. So sithi every weekend Saturday and Sunday sabe siwenza uhlelo nalolo kusiyaphela umnyaka, seqele kulwana umnyaka nxa uNkulunkulu esiphathisile.
Uhlelo oluqhutshwe ngoMpalakazi luqhutshelwe endaweni ye-Crescent, kodwa lolo oluqhutshwe kulempela viki lube sesikolo seMarketen. UChuma uke waqeqetsha amaqembu abalisayele Highlanders kanye leLittle Vision engumqeqetshi wabonozinti, kanti uMjikamba nje waqeqetsha amaqembu abalisayele Rail Stars eleZim Leopards kanye lamanye. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Singeke ehlukane izihlobo, wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Igqwetha elilwela amalungelo oluntu elisebenza phansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights, uMnumzana Kutsai Gadzere, ubhaxabulwe wephulwa isandla ngamapholisa lapho bembopha emzini weBudiriro eHarare lamhlanje. ELeBotswana lithi likhathazekile kakhulu ngokuhanjiswa kwabantwana besiya eZimbabwe laseSouth Africa bengela maphepha aqondileyo, njalo bengahambi labazali babo. Othi ke owayengunezinti weqembu lenguqu eleHighlanders uJohannes Chuma useqale isikolo sokuqeqetsha unozinti abasakhulayo edolobheni lakoBulawayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo noPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.